Acá. Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani zulandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 18 2020 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabantu abangamachumi amahlanu lantathu abatholakale belegcikwane le coronavirus izolo osokukhweze inani labaligcikwane leli elizweni layafika phose amakhulu ayithoba minwembili 787. Izisebenzi zikahulumende zithi azamukele iholo eliziphiwe nguhulumende, kodwa inhlanganiso yamatitshala ezimta ithi kayisoze iphatheke ekutshengiseleni okuqoqwa mhla ka 31 Ntulikazi.
Okwepolitiki esikuzwayo oka 31 ngifuna ukuthi ucace lapho, ngoba thina njengenhlanganiso yamatitsha kasiko kupolitiki.
Kodwa inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-ATUS ithi izaqhubeka itshengisela ngoba uhulumende engalaleli izikhalazo zabo.
Thina njengesisebenzi njengenhlanganiso sakukhuluma kudala ukuthi vele sizabe sitshengisela nani stop.
Unina womkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubhubhe ngomvulo uzabekwa emzini wakhe kochidi amakuni kogudu lamhlanje.
Sicela lisibekezelele, lisikhulekele kakhulu, likhulekele imuli kaNelson Chamisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamachumi amahlanu lantathu abatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo, sekukhweze inani labalegcikwane leli elizweni layafika phose amakhulu ayithoba minwembili 787. Abalichumi lasithupha 16 ngabavele kwele-South Africa, kuthi abathathu ngabavele kwele-Botswana. Abangamachumi amathathu lane 34 ngabathole leli gcikwane elizweni. Izisebenzi zikahulumende zithi azamukele iholo eliziphiwe nguhulumende ngoba idola leZimbabwe livele alisasebenzi njengoba sokusetshenziswa idola leMelika. Zithi zifuna ziholiswe imali engamadola eMelika afika kumakhulu amahlanu lamachumi amahlanu i-$550. Zithi zidanile ngoba abezomvikela abagoqela amapholisa lamasosha bengezelelwe iholo ngesilinganiso esiphezulu kulabangasebenzisi imibhobho abafana lamatitshala, odokotela labongi. Lokhu kwenzakala imali yeZimbabwe iwe amandla njalo emkambo wemali i-auction izolo. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Thompson Sibanda uthi lanxa kulembiko yokutshengisela ekupheleni kwenyanga, bona abayingeni lindaba ngoba ingeyozombangazwe. Uthi bahlangene izolo ntambama becubungula lolu daba njalo basakhulumisana lamalunga abo ngokutshengisela. Asimuzweni xoxa ngalolu daba lo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Thina-ke njengababalisi kusidanise kakhulu ukuthi uhulumende athathe leli nyathelo asinike lokho acabanga ukuthi usinika khona yena engazange akhulumisane lathi. Simazisile-ke uhulumende ukuthi kasikwamukeli. Thina sikhangelele ukuthi kulezi nkulumo ezikhona uhulumende sivumelane ame ukusinika umqhuba lo esiwubonayo kuleli lizwe wamabhondi. Iconomy ngokwayo, umkhonomo welizwe uvele nje nxa ukhangele usidolarayizile wona wodwa. Akusindaba zethu ukuthi kulani okwenzakalayo. Thina sidinga ukuthi sithole iholo elingaba yi-$550 United States dollars. Asinabuya sivume futhi ukusayina enisivumelwano esingaba yisiphi esilongeze singayisiso lokho esikudingayo. Imali yeMelika esithenjisiweyo yi-$75 umuntu munye ngamunye. Sivele layo kasikhulumi ngayo kangakho ngoba incane kakhulu, thina sifuna iholo lonke libe imali yaseMelika. Simangele ukuthi kuze kube manje akulalo solithontele. Besazisiwe ukuthi amabhenki aza kusivulela ama account automatically kuze kube namhlanje kasiboni lutho. Asikatholi njalo sizathu
amapolisa ngabe bezuze iholo elithe xaxa kulela babalisi. Kungabe kusichoni?
Kuliqiniso impela ukuthi amapolisa lamasotsha bayithole leyo mali. Imbiko esitholayo iveza ukuthi kuliqiniso lokho. Ngokunye njalo kusimangalisayo konke lokho. Asivumelani lapho ke njengamatishala, akakasichazeli ukuthi kwenze njani. Kodwa ke sifika sinakane futhi ukuthi njengoba kungani nje kuloku ngunguna ngemsindo ethile engenzeka ibe khona, engxenye mhlawumbe uzama ukuba motivator, ukuba gqugquzela ukuthi bathi nxa begoqa abantu kuleyo msindo, bagoqa abantu belezibindi. Sesiyilethile lindaba sayipresenta kuhulumende khonale ukuthi hatshi lokho kwenzakalayo kokuthi ubandlulile ayisiko okuqondileyo.
Lani liyakusekela yini ukutshengisela okuqoqwa ngabanye?
Ukutshengisela kusemthethweni kuconstitution yeZimbabwe. Thina ke njengeZimtha imembership yethu ibanzi kuleli lizwe. Yiko ke sikuthethe njengobukhokheli namhlanje sayichuka lindaba, savumelana ukuthi kasiyiphoseleni njalo kuma members ethu kuground. Basinike impendulo masinyani nje kungakabi insuku ezingaki ukuthi bona bakubona njani. Ababali sibakhathazekile njalo ubunengi babo bafuqa ukuthi nxa isikolo zivulwa bangabe ingxenye yokuvulwa kwesikolo. Okwepolitiki esikuzwayo oka-31 ngifuna ukuthi ucace lapho ngoba thina njengenhlanganiso yamateacher kasiko kupolitiki. Kodwa ke thina silolwethu uhlelo lokuthi sizimisele ukuvula izikolo yini mhla ka-28. Ngapha i-COVID-19 statistics iqansa isiya phezulu, kube kathi lako konke lokho kokuvikela esikukhangeleleyo ama-sanitizers lani konke asikakuboni kusiba khona ku-ground. Yilo uhlelo lukhona olokulahla amajobo kwababalisi. Olepolitiki nxa umuntu esengena usengena engase ngumbalisi eyi-citizen.
Lo ngumnumzana Tapson Sibanda unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimtha ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa lesikhulumeli senye njalo inhlanganiso yamatitshala abafundisa emaphandleni e-Atuz. Yona ethi lokhu iphakathi kokutshengisela njalo izaqhubeka itshengisela ikhonona ngokungatholi imali abayifuna ukuthi bayithole. Kesizwe ingxoxo esiyenze lesikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Nation Madzidirwa.
Kodwa thina vele njengenhlanganiso vele asikhangelelana kakhulu ngoba i-focus yethu vele US dollar salary ehlela sikhuluma ngayo naleyana kuthi kade sikhola kudala umqatshi vele kumele sikholise yona nothi kukusintshontshela efake emthetho njengewasifaka last year ye-statutory instrument 142 of 2019 le 133 of 2019 imthetho wayifakayo umqatshi ukuthi vele asintshontshele njina njengesisebenzi njengababalisi esikholisa nge-RTGS yena ewazi vele ukuthi kalisebenzi galila power alikwanisi ukuthi vele lisiphilise kuhle njengababalisi njengesisebenzi kahulumende.
Thina njengesisebenzi njengenhlanganiso sakukhuluma kudala ukuthi vele sizabe sitshengisela non-stop endaweni zonke eZimbabwe ama-districts onke and that's the only strategy vele esilayo. Ngoba lokhu kukuthi sikhambe siyokhuluma ngumqatshi vele ehlela esiroba esinika ama-cosmetic promises or ama-promises vele ukuthi vele kakhwanisi ukuthi awasutise or awafufile vele akuncedi ngalutho. So into siyabe siyenza or sizayiyenza or loku siyenza lakathesi yikutshengisela nani stop.
Kulale enye imali eyayithiwa ngama allowances i-$75 yona ke ayingenanga njalo ungasitshela ukuthi litshelwani lithenjiswana?
Loku kwama $75 COVID allowance, umqatshi uhlala enza njalo, ujayele kusiroba njalo, esitshela ngama allowance. Sakukhuluma kudala lokhu ukuthi issue lay ama allowance yawa lawa siyawubiza ama face powder allowance or ama cosmetic promises, angakwanisi ukuthi asuthise ama demands ababali ama teachers. So into esikhangelele kakhulu thina yi salary. Lokhu ingangena siyayamukela sakukhuluma kudala, kodwa hey siyakwazi ukuthi umqatshi or uhulumende lo yikumenemene uhlala eyenza ukuyenza ukuthi asipromise ama allowances engakwanisa ukuthi awasuthise at any time. Uyakwanisa ukuthi awakhiphe ama allowances wona lawa. So thina iissue yethu kakhulu ikhangelele kuma salaries, isalary ye $520 yo esiyifuna, not ama cosmetic or ama face powder allowance lawa.
Umnumzana Nation Madzidirwa isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni eAtuza ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eselubhane. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba yehlule. Umama womkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, uzabekwa emzini wakhe kotiti yamakuni egudu lamhlanje. Unaka Chamisa ubhubhe ngomvulo njalo umndeni wakhe uthi kazange agule. UChamisa ubonge unina emazwini awethule enkundleni yeTwitter esithi wamkhulisa kuhle. Uthe wayengumuntu kuthele kakhulu wasebenza gadalala wamfundisa wathola impilo engcono. Abakhokheli bamabandla chene wabagoqela mungameli Emerson Mnangagwa lomkhokheli weMTCT uNkosazana Thokozani Kuphe bathumele amazwi enduduzo hemulini kamnumzana Chamisa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli seMTC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa.
Siyakwazi ukuthi uChamisa uthwele ubunzima ebunjani emahlombakhe uzama ukuthi iZimbabwe ibe le democracy esingathi kuzibusa kwabantu, kodwa uphakathi kwelitshe lembokodo. Ngabe ngumntwana sithi uche isisu, unina eche iqolo, uzabelethwa njani ke umntwana onjalo? Sicela lisibekezelele, lisikhulekele kakhulu, likhulekele imuli kaNelson Chamisa, uPresident Nelson Chamisa, ngalo umbiko esiwuthole izolo ntambama. Yikho ke konke lokhu ede sisalungisa ukuthi sitshele isizwe sakwethu. Kubuhlungu kangaka ukuthi ujaha obindana labantu abaningi kangaka ezama ukulungisa iZimbabwe ukuthi ibe ngenye yamazwe eAfrika alandela idemokrasi. Khonoko khonoko siphakathi kokulungiselela imhlangano yethu eqakathekileyo, awumama wabesishiya.
Likhuluma ngemithandazo, sizwe kuthiwa uNaka Chamisa ube ngumuntu olomusa, ube ethandaza, ube hamba esontweni engela bandlululo, engela nzondo. Ngokwazi kwenu lingamchaza njengomuntu obenjani?
Siyakwazi sonke umama lo ede i-devout Christian, ede ngumuntu ozimisele kakhulu ebandleni ekhonza uNkulunkulu njengamanye omama, njalo efundise abantu bakhe ukuziphatha, ukuba lomusa, ukubekezela. Sicela likhalele emoli yakuChamisa, singathi ngumama wesizwe ngoba uPresident Chamisa ngumuntu wabantu bonke. Siyabonga mahlaba ezulu.
Umnumzana Felix Magalela Mafa ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umphathintambo wezempilakahle uDokotela uBhadaha Moyo usexotshiwe umsebenzi kulandela ukubotshwa phezu kwecala lenkohlakalo elokuchaphaza imali engena kuzigidi lezigidi zamadola. Umoyo wabhadala imali yesibambiso engamadola azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu, $50,000. Iphephandaba leChronicle lithi kulabantu abalichumi ababaleke enkambeni zabahlolwa igcikwane lecoronavirus izolo. Abantu laba ababaleke enkambeni ezithi Banganai Training Center eMathabeleland South. Abayisikhombisa ababaleke eBulawayo Polytechnical College, kuthi oyedwa ubaleke eMaswingo Training Center. Ababili babantu laba babikwa betholakale belegcikwane le-coronavirus kodwa babaleka. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Kuyasikhombisa ukuthi kulobandlululo phakathi kwebandla le-MTC. So makukhomba ukuthi kule mbandlululo phakathi kwebandla le-MTC kusibisela emuva kusikhombe isikhathi kuground esikamnangakho lo labomgabe lesesenziwayo ngesikhathi sakudala ukuthi kwakukhomba ukuthi vela kubanjanwanga kubanjanwa ngenkani. So lokho kwelokuze nokwe-MTC kusikhombe ukuthi abafuni ukubuswa ngeminye imhlobo, kumele kubuswe umhlobo wodwa elizweni. So lokho kusilimaza kakhulu, kuyasilimaza impela kuthenini kusesele ukucindezelwa lokho kwakudala, lokho kwabesikhathi sabelungu esikaSmith. Kusesele ukucindezelwa okukhulu kakhulu okokuthi kulabantu abalwayo impela ukuthi abafisi ukuthi kube lomunye umhlobo obusayo. Thina silane lokuzenezweni lase-South Africa la. Sokwabusa imihlobo eminingi kakhulu. Imihlobo ebusayo miningi kakhulu kuwo wonke amaphathi politiki. Hayi, ngiyabonga lami ntemfa kwambona.
Livuka njani Mthwakazi Omuhle? Hayi, mina lapha sibili ukulisana kwabo ngiyakubona, but isifiso sami ngaloba inkokheli zakithi emaNdebeleni ziyabambana zibe zilinye zonke. Zingabambana inkokheli zamathe emaNdebeleni sithatheni amasithethu ndana akudala ngankomo kuphela zini, ngoba lokhu vele kakusize singazili thina sikhiphe ithambo esithambo sisesiyoneni. Kathesi amaNdebele somele ukuthi ngasigijimisana lomakhuphi, uma makhuphe nguye okumele simvotele be njengobaba unkomo. Hhayi khona balokhu esithole sithi umakhuphi umakhuphi, kathi sizayenza njani njengoba into zonke singazivotela amashona ziyakhona lesishoneni. Kathesi sinabantwana besiNdebeleni siyadubeka asilameliwe akusizi. So abantu kasizameni yosilandeleni amaNdebele kumbe zona inkokheli. Into eyinkinga nje lapha kasila nkokheli kumbe zona ivele zesishoneni, ngaloba lazo ziyabambana zivele zivini. Kathesi lokho okwenzakalayo izani yiyo vele kwenzayo, nxa besilwa sobona baqinisa izani. Into nje ndibona ngabambambana bezwanane bona bebele zibinye bonke ama-opposition yikuze siphumelele. Kathesi akula nto esizaphumela, sasalokhu esikhala kuphela size kuyevala. Hayi, shuke uNkulunkulu kangenele kule Zimbabwe bakithi, bathe sike siphile njengabantu abanye.
Salumonani basakazi linjani? Hayi, ngithemba liphilile lapho elikhona. Ngombono wami msakazi, indaba kakhuphe lo Chamisa kukhona okukhona msakazi phakathi kwabo bobabili, ngoba ungathi uyananzelela into eyenziwa ngulo mama yona kahle kahle kungani uyasetshenziswa luhlangothi oluthile ukuthi hayi yenza into enje, ngoba yena ulwisa ukuthi iparty le ehlakaze iphele. Angiboni ukuthi uyayakha eyakha, akufanelanga kube lokho exotshisa abantu emaparlamenti exotshisa abantu. Angiboni into oyenzayo umama lo, umuntu nje obonisa sobala ukuthi kukhona abantu abamfluensayo, ingakho yenza kanje. Ngombono wami sakazi, angiboni loba bengamnikeza bethe party intambo lo mama ivoti kalalo yena ngokwakhe. Angiboni mina into oyenzayo umakhuphe, angiboni siyasetshenziswa. Ngiyabonga msakazi.
Salibonani ku Studio 7, mina igama lami uAdolf Shaba. Indaba le yenzeka ku MDC okuthiwa ukuthi bahamba be recall ama MPs lama senators e MDC alliance angiyiboni ngoba angathi bona sebesebenzisa umthetho we-Supreme Court ngendlela engayona ngoba ayikho lapho etshengisa khona ukuthi bafanele bakwenze lokho. Njalo angiyiboni indlela abayilandelayo ngoba uma uzokwenza lokho kufanele umuntu abizwe, abhalele incwadi, abizwe ukuthi ubizelwane. Bona bakwenza nje besilwa iy'mpi zabo ngoba into sesiyibonile manje ukuthi laba abantu balwa lezitha zabo sebesebenzisa lowo mthetho we-Supreme Court owaphumayo ukuthi kuyiwe ku-Congress sebewusebenzisa ukulwa izimpi zabo ukulwisana lalaba abantu ababazondayo ngoba ezinye izinto wonke umuntu obizwayo laphana osuswa ephalamende osuswa esikhundleni ngabantu labo abayizitha zabo abafuna ukuthi nje bethusele abanye ngabo. Kodwa hayi, angiyiboni siya ndawo. Kodwa mina ngokwami ngibona nje after bengayenza leyo Congress, hayi kuzodlula lo moya, umoya odlulayo. No matter what, mina ngokwami ibandla likaChamisa lihlale liyilona ngendlela eliyiyona ngoba la yenze yale Congress likakungeni lokho okwakhulunywa i-Supreme Court ngoba akungeke ukuthi babuyele ku-2014 ngoba vele 2014 la namhlanje into ekhatshana kakhulu laleyo Congress yakhona. Hayi, vele kulezinto eziningi ezingahambi kahle kakhulu.
Sabonani balandeli bakaStudio 7 enjane lonke. Hayi, liyakhala ngiyalizwa ukuthi isinkwa sesikhwelile kakhulu. Kodwa bhekani ukuthaba kwenu okungakalithi iZimbabwe sibuyile likhipha umgaba. Umgaba wayengcono kakhulu badala, hayi. Yenzani lokho abazithengisela abakufuna abantu ngentawo imprize yabo. Yekalani likhale kakhulu likwazi ukuthi umuntu bathiwa votani livotelani. Right, azikhwele into zephezulu zavuleka ingqondo emakhaya khona ngapho.
Livuka njani kwi-Studio 7 basakazi konke labalaleli? Siyabonga umsakazi omuhle kangaka okhulumayo umama Matawu seFlabhusi emleja. Bakithi sicela ukuthi ngabe siyathola ukuncediseka kikho konke. Sikhayelane nendlala enzima ngalesi sikhathi se-corona. Kanti lamabele kahulumende lawa alabantu bawo, asithi sonke siwatholayo. Sesizwile indlala bakithi. Phinde njalo ukuthi ngicela lengihambisele lumbiko kubaba uChamisa ukuthi angabuyele emuva. Silaye vele ngaze kuthini, ngaze kuye ngaphi. Ivoti yakhe ikhona kithi ngapha, vele angethuka ngesabi. Vele sikhangele yena, kunamunye umuntu ongasilungisela ngaphandle kwakhe. Ngiyabonga basakazi, ngiyaqala ukufaka umbiko wami lolu hlelo lwe-Studio 7. Sengifisa ukuthi ngabe ungabalwa nawo.
Ku-Studio 7 ninjani? Okhulumayo umthandazo Moyo Khutshwa ezombe laphana Midlands. Hayi madoda, akithi hayi lize lakithi selifile madoda, akithi hayi. Sikhathele ngalabantu be-ZANU-PF lokhu besigqambela amanga. Manje siphile emazweni, siphile kabuhlungu kanzima lapha besigqambela amanga, labo bhuti umnangagwa besidla imali. Sicela ukuthi thina laba bazongena emgwaqweni, abantu bengene ngobuningi babo, wonke umuntu angene, amasosha asiseka madoda, amasosha akhala nawathi kasenamali. So sicela ukuthi wonke umuntu angene madoda, silungiseni izwe lakithi kube mnandi, sikhiphe namasela lawo mnangagwa bonke baphume. Sebefuna ukubupha lo mjida lo okhuluma uJonathan Moyo, okhuluma isikrithini yawo yonke yokutshontsha. UJonathan angavuma angavuyi ngapha, akhulume zonke izinto. Kathesi badla imali abasihloniphi thina njengamaNdebele, isizweni sakithi ngalaya.
Linjani ku-Studio 7? Hayi, mina ngiyakholisa njani ukulalela izindaba ezimnandi. Ngayilalela kudala li-studio leyi, kusalalelelwe ezindlini kuze kube namhlanje. Ngiyayithanda li-radio leyi, Studio 7.
Lokhu asikhambisani nakho basakazi bami. Laba bantu abasuka le ezigodini zabo bekhipha ubuthakathi kwenye indawo, babuqedile yini le abadabuka khona? Obuthathi mabuyimvelo. Kodwa zange ngibuze ukubatshazwa mina kangaka hambe kusetshwe ezindlini ngokufa kwadalwa nguNkulunkulu ukuthi uvele kuva kuyimvelo. Hayi, baba bakubhengele ngiliso lo. Izinduna ezigabeni zazo zingangenelwa yipolitiki. Khona esigabeni senduna kuyoqhamuka umuntu ezizweni ngencwadi yakhe eyifake ezongena lapha afika athena usebenza lowo msebenzi. Umuntu ezophanda imali phandela abantu bakhe ngezwe linzima kanje ngendlala. Hayi, nginoduma kwaNdlovu, ngiyabonga.
Salibonani basakazi nabalaleli beStudio 7, lona okhuluma ngoGift Sonduku fokaNdlovu lapha ePlum Trendown yakho Gambo. Basakazi, bengicela ukuphendula, ukhona ubaba lapha orongubhuti owathi khona izwe liyahlupheka nje kungenxa yeMDC eyiyona eyahamba yafuna ama-sanctions. Bengicela ukuthi like limbuzele lo baba or wathi ungakompofu or wathi ungowani. Ama-sanctions aqala ukufika lapha ngabo 2000. Izanu yangena embusweni since 1980. So ake ntshele lowo muntu ukuthi since nge 20 years leyo izani PF yayenzani ungakabi la ma-sanction, uyabona? Bemfune futhi eke sichaziseleni ukuthi ama-sanction yiwo athatha umhlabathi wabelungu yini, ngoba abelungu yibo ababesiza ku-food security, besisupplya ngokudla singashoti ngempuphu. Izani yathathela abelungu umhlabathi e-corrupt ngale ndlela, benziwa ngama-sanction yini? Ngoba amazwe asentshonalanga ayatsho ukuthi xa ufuna sikhiphe ama-sanction, yenza kube la ma-political reforms, uhloniphe amalungelo omuntu, kube le free and fair election. Ama sanction iwayenze even lo Minister of Health edla imali, iwayenza umnanga kube le corruption. Ngiyabonga, ngicela omunye umuntu uma eza phawula lake ecabanye ngokuhlala. Ngiyabonga, ngokuhlala ngisethembisa.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, luyasondela usuku lokhetho lokudinga umongameli wele Melika ngapha igcikwane le-coronavirus lokhu lisidla ubhedu okwenza kube nzima ukuthi abazancintisana umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden behluleke ukukhankasa njengemvama. Ukhetho lolu luzenziwa ngenyanga kaLwezi kuona lo umnyaka. Kodwa uTrump yena useyenze imihlangano yamarali esolwe ngabaningi ngoba abantu begcine bethelelana igcikwane le-coronavirus. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umkhokheli lo khona kathesi usebe lamaphutha amaningi kakhulu. Kulamaphutha e-corona oloke imhlupha esehluleka ukuthi aphendule njani, kumba sebenze njani lamanye lezinye ingatsha zikahulumende kumbe labo governor. Uthi akhanye ukuthi sibili ngumkhokheli oqotho owaziyo into ayenzayo. Yikho lapho okungamchitha khona ukuthi ehlulwe nguBiden. Ngoba abantu bakhangele ukuthi nxa umkhokheli welizwe kumele uphume lesinqumo sokuthi kanti indaba lesihlangana layo ingasihambisa njani. Bese kusithi laba ama-demonstrations abekhona ukuthi abantu bakhuluma ngamapholisa lokufakwa abantu abamnyama besifa ngaphansi kokucuku lwamapholisa, kukhanya kuyindaba yena kuyo angelandaba layo. Kodwa kukhanya abantu abaningi ilizwe lonke nje sebeguqukile, sebekhangele indaba le ngelihlo elishiyeneyo, yena uloku esendaweni yakhe yakudala.
Umongameli Trump useyenze imihlangano yamarali lapho abanye abantu abagcine bekhala ngokuthi bathelelwe igcikwane le-coronavirus. Ubona njani wena khona lokho?
Nina ngezake ngisole uTrump ngenxa yokuthi uTrump kathwali induku kumbe uswazi kumbe athwali ibhanti ukuthi abantu yabakhuphe emzini yabo. Lokho kuya ngabantu abafuna ukukholwa ukukhulunywa nguTrump behluleke okukhulunywa ngabodokotela labonesi lama-scientists ukuthi batsho ukuthi umumo uminjani. Nxa wena ungumuntu usemzini wakho labantu wabakho logugu wakho labo bonke abantu ohlala labo, ubona ukufa laphaya ukuthi wena uyahamba eralini kaTrump. UTrump nxa efuna ukwenza irali yakhe angahamba ayekwenza irali yakhe azikhulumele labantu behlezi ezindlini zabo. But nxa ufuna ukutshengisa ubukhokheli bakho ukuthi wena ungumuntu kaTrump ngokuya eralini wehluke ukufaka imaski ungela social distancing, hayi, lingamsola uTrump. Ye urongo layo ukuthi ngoba kubi engumkhokheli ukuthi ayebize irali enjengayona leyo. Kodwa kuhle kini nxa ngingumuntu ocabangayo lami ukuthi ngingabizelwa irali, kumele ngizibuze ukuthi lapho engiya khona ngizabe uyaphendukalani. So abakhokheli bakaTrump bangazeke bamsole kakhulu uTrump uTrump singamsola ye kodwa abantu labo kumele bazikhuze.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Izisebenzi zikahulumende zithi azamuke iholo eliziphiwe nguhulumende kodwa inhlanganiso yamatitshala eZimta ithi kayisoze iphatheke kutshengiseleni okuqoqwa mhla ka-31 Ntulikazi. Unina umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa obhubhe ngomvulo uzabekwa emzini wakhe kochidiyama kuni kogudu lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje.